Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 18 kuMpandula 2023 ngoKipstube.
Lotabo kancube. Endabeni zethu namhlanje
na uminister engaphumelela kulokhu akujokusha ukuthi sokulandela uhlelo ave lwalutho ukuthi ke amapermit akumele aphele mhla ka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa ubanyeka emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lijaji lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi akuthothoze kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lentoenjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazo zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lwelu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yePretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. I-Pretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhathana esilandelayo ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi ingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke uphathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesiyena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa ngolwasemzini aphinde, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, mbe ngithi ni-judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo. Inkantolo yeSouth Africa.
Singathi-ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo ngoba uthi lokhu kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini othiwa yi-separation of powers ukuthi i-executive le-cabinet. Uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona, yikho uthi yena ule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi la mandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawa amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe, yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalana Zimbabwe exemption permits kutsho lokho.
kusho ukuthi nga uminister engaphumelela kulokho akusho ukuthi sokulandela uhlelo avelo alutho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023 kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kusho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhla ka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kukaminister enkantolo kususpenda implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli so-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandla leli.
Lokuthi uthothoze kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo. Ethumelela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle inketho ezenziwayo zile zinketho eziqondileyo zihlipha umkhokheli abekhethwe ngabantu hatshi ukuthi leyo federal ngama-elections bafike bamamukele khona ngale emenzi mongameli bengasiye mongameli
ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kodakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayemukelayo laloba inhle njani uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe
laba abaphikisayo singabakwanisa yini siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele mhlawumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo kathesi ungakhangelisisa sibili ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe so akaso legitimate president kodwa kathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama-election ubengeke ehambe yini
kutshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho
unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa
mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube yinto leyana abathi khona iyabi kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuya ngeka kwakho-ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelelwe inhlanganiso United Nations, wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa, elandelwa ngumongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijiyeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutaba kaNcube. Namuhla kufungiswe amakhansila alitshumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba kufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha, especially lolungamankazana. Sengibuya kubomama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba, kanti-ke lathi silezandla, silengqondo, ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona kubana sikhuthazane singomama, siyenzelwe, sithole, sincedisane ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba, sala singabacelile izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezanu PF uthembisa ukwakha amadibha kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulathi abala clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalela emuva, kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayila clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idibha lakithi lifile, ngizalisa ukuthi idibha libe lamasola, kufakwa amajojo, konke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kusidobe wadi ihlupho lwendlala, number one, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina xa ngabe kusenza sithole amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous, loba ebusika loba ngesikhathi sezulu, ukuthi kulinywe ukuze kuthi siqoshe indlala, then la bantwana basekutholela imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikaChechete ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu, ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebandleni, sesisiya ku-reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku HIV.
Isiphatha amandla sekansili le umnumzana Phindile Ncube utshele umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumenda abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lama councilor la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Ngiyabonga ngokuba sasandile sasangena sivela kwamanye amazwe kumafutshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entilengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wohudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu esikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa into engathi yamhlaba ngathi inalithi. Umntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thathi gogo ngizwa ubuhlungu la. Anti akuthi yena uma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbona ule gayi awona le mbowo ezithu. Kuthi wathatha afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu, noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi eredi iyavalelwa ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo kumele ukuthi sigijime siyethenga siyelelale fine siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo zihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi inyoka zihlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundukeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa inyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe inyoka basheshe babambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa inyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo okuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihambahamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Ithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esobelenisemathebelen South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro uNkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EmaKorokoro liwomile, asila manzi, asila zikolo, asila zibhedlela. Hayi, okunenginengi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo zilamanzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Kule dona ekhulu isithethi sijabulele lenkomo livuke. Nezikolo azinamanzi, sinezikolo ezimbili.
Mama
Cheza Primary Makorokoro Secondary akula
manzi
ngesikotho ngekomeni khonapho ngesikotho. Abadamu besifisa ukuthi nxa singazuzi ungasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe line phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo kansila ka-Ward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lenzapho.
Izikolo bakhulisa abantu bakhala ngaso then namadamu ngoba isifuyo manje indawo yanaamanyekhaneyomile ngathi sasemidezet. So bona kubeuthi mhlawumbe bengakwazi ukuthiwanaaokeja amadamu emanyezethi izifuyo zikwazi ukuthola amanzi ngoba abantu sebefela izifuyo ngayo ngemanzi.
UNkosikazi Priscilla Moyo owebandla lezanu PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama ku-Ward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. UNkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama ku-Ward 4 uvumelane loNkosikazi Moyo. Ukhansila ka-Ward 4 omele omama kubandla le-CCC uNkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga.
Ikakhulu
imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water mayizulu lisina. Nga-implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba iwadi khasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende eziseGwanda neHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lwe-Give a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi emathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise-Plumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kuFacebook ye-VOA Ndebele. Kulo Team Lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphila izwe leZimbabwe ngaphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Yakhuluma-ke lapha-ke uTim Lilo ukuthi ale ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi aliyindawo ilizwe leZimbabwe izikhathele ngokubuswa abantu yekhathi sazi sibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liye Gibhithe bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi aliyindawo noma sokunjani kunzima lokho. Sizwe-ke uNdlisto Nkomo ukuthi akune ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje wazani liye mgodini. Daboka bathi nabantu konabo.
Yes, siyabona kudaba olukasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Osterlost uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo embi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye kunjalo-ke khona mpho-ke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu-ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalilamali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So-ke yikho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweleZimbabwe. Xolani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubuse esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba uthi kungcono ukubuswa-ke ngusmith kulalokhu esikubonayo kodwa kube sekusiba khona umpofu. Umpofu uthi hayi phela abantu bekani phansi amaphaphu siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingaze lithini ithi fefe. Ye siyakuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi heyi alikho ilizwe elinje shem siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke Taboka.
Ye siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababothe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Ye siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu i-VOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318 ngizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kwele Zimbabwe. Lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So-ke Daboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye noma kunjalo-ke siqhubeke siyakhonale Daboka akutho ukuthi kuthiwani khonapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwe lidale le-Pretoria High Court elathi akumelanga emise ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngotabo kancube.
Lami uGibbs Dube, umthembo sithembayo, ngisitheli lale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokuwechona.
Lila